sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo kustudio 7 ngesonto mhlaka 10 kuMpandulo 2023 ngoGetsdube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sifelwe satshontshelwa ithemba likhona ngenxa yokuthi amazwe wonke asetshelizano ukuthi akula president.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi likhulumisana lomanyano we-Southern African Development Community ngokhetho olusanda kuqhutshwa kwele Zimbabwe.
There's no need for fresh elections. Actually, what we had were fresh elections after the 2018 one, isn't it? So we had the other elections, and the president won. And I won as an MP, just like us. And they also have winners among them.
Ibandla leZANU-PF lithi akulakhetho oluza kwenziwa kwele Zimbabwe kuze kufike umnyaka ka-2028. Kuvuka umsindo enkundleni yemidlalo obekungqikelana iDynamos leHighlanders. Sizathulela ezemidlalo ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi likhulumisana lomanyano we-Southern African Development Community ngokhetho olusanda kuqhutshwa kwele Zimbabwe. Umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, uthi bakhangelele ukuba isadakhi izabancedisa kudaba lwabo lokhetho abathi kaluqhutshwanga ngemfanelo. Inhlanganiso ye-SADC-ke African Union ne-European Union bethula imibiko ethi ukhetho oluqhutshwe kwele Zimbabwe mhla ka-23 Ncwabakazi kalwenziwanga ngemfanelo. Akasizwe uMava ikhuluma ngabakwenzayo khona manje.
Indaba yethu ibanjwe isadak, yikho labona singayangikhothi ngoba amazwe abuyayo sadak, African Union, European Union lamanye athize bakufaka mhlophe ukuthi ama-elections la awahambanga kuhle, iZANU yatshontsha yavoxa. Yikho-ke singake nsuku zonke lokhu sitshela abantu ukuthi kwenzakalani ngenxa yokuthi uma ule mfumba awufanelanga utshengise isitha. Iqiniso likuzwile ukuthi sathuma i-delegation yethu yenza kuthiwa i-diplomatic offensive. I-SADC isist ngakho. Yikho-ke mbona ngani thina sifelwe satshontshelwa ithemba likhona ngenxa yokuthi amazwe wonke asetshelizano ukuthi akula president.
Ye, siyabona baba Mafa ukuthi kuningi kwenziwa libandla leZANU-PF. Siyabona-ke ukuthi sokugcotshwe umongameli, sokugcotshwe abasekeli bakhe, kwagcotshwa lamalunga edala lephalamende aku-CCC leZANU-PF. Akusayindawo phela konke lokhu. Akunjalo baba Mafa.
IZANU ibamba ngamandla njengoba liyazi ukuthi wonke umuntu oqala ukuyicebisa ukuthi uphambanisile uba yisitha sayo. Sicela abantu bakithi babe nethemba, into le ayisiyo seyaphuma ezandleni zethu ngoba iSADC yiyo efuna ukuthi ama-elections akuSADC ne-Africa ahambe ngendlela. Thina sizalitshela masinyane kodwa iqiniso ikuthi eZimbabwe akula hulumende okhona ngamandlwane. Abantu bangalahlithemba, ngokuhamba kwesikhathi sizatshela uZulu ukuthi kwenziweni, sesingaphi. Siyabona.
UMnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, ubexoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Sixoxe njalo ngodaba lolu loMnumzana Dafatswa Mugwadi, ubephethe uhlangothi olubona ngokwethula kwemimpiko kubandla leZANU-PF.
What challenge is the election anyway? That is literally
a fake news. The opposition is not challenging the election results. There is nowhere where they have placed that challenge. We have got illegal, you know, processes that should take place when an election is being challenged. We have institutions of justice to address electoral-related grievances. There is no such institution which is seeking to deliberate or administer an opposition claim of electoral malpractice, as it were. So there's nowhere where the opposition is disputing electoral results.
So do you see any fresh elections?
Akula bantu abathukhethwa lokhutshwa ngefanele. Kulendlela okwenziwa ngayo okusemthethweni. Lokho akwenziwa ngababandla aphikisayo akukho sibili kuya ngokuthi ubone ngani umnyaka ka-2028 useduze kumbe ukhathala esikwaziyo ukuthi abaphikisayo kabasoze basitshele ukuthi silwenze ukhetho lolu kumbe hhathi esikwaziyo ukuthi kumele kube lokhetho ngoba silandela imithetho yelizwe ukhetho lwenziwa ngendlela kungedlula iminyaka emihlanu okwamanje akulakhetho oluza kwenziwa eZimbabwe kuze kufike umnyaka ka-2028 okunye lokhu okukhulunywa ngamahungahunga nje asikulandeli thina lokho silandela imithetho yelizwe lwenziwe ukhetho okunqobe khona umongameli Emmerson Mnangagwa lami ngikhetho ukuba lilunga ledala lephalamende pho olunye ukhetho yiluphi abakhuluma ngalo okwamanje selidumele edlula.
There's no need for fresh elections. Actually, what we had were fresh elections after the 2018 ones, isn't it? So we had the other elections, and the president won. And I won as an MP, just like others. And they also have winners among them who won as members of parliament. We were with them. They were sworn in. So if they were serious about such a claim for fresh elections, why did they come to be sworn in? Remember, a day before they had promised that they were not coming to parliament to take their oath of service. They were not frog marched to come. They were not jumbled to come. They were not railroaded to come. They were not intimidated to come, as they often say they are intimidated. They were not abducted to come to parliament, as they often claim. They came alone. So they came alone because they know that the election was done in that day. It was concluded, and nothing stops continuity.
Lo ngumnumzana Tafatswa Mugwadi obephethe uhlangothi olubona ngokwethula kwemimpiko kubandla leZANU-PF. Kuzenjalo osanda kukhethwa ukuba ngusenator esabelweni seMathebeleland South unkosazana Nonhlanhla Mlotshwa uthi uzasebenzela uZulu.
Ngingakabaphatheli lutho abantu bakithi ngithanda ukubabonga ukuthi siphume emlonyeni wesilwane abantu bemasouth bafaka uvo lwabo ilizwi labo bakhetha abantu ababafunayo yize sisitsho siphinda futhi ukuthi ukhetho lolu belingekho free lungekho fair sitsho ukuthi sivote nzima sikhampeyine nzima. Kusiya ngani ngasikhuluma nje imzingwane silayo, iGwanda South silayo, iNsizwa South silayo lebulilima. Kodwa okungasenani engikuthembisa abantu eMathebeleland South, iMathebeleland yonke jikelele, yikuthi nginelizwi labo lapho engiyakhona eHarare. Abakuthembe lokho ukuthi ngizabamela, ngizabakhulumela ezintweni eziningi ezihlupha iMathebeleland South. Ngilokukholwa ukuthi abantu abantu abaThebeleland jikelele bayazibona ukuthi elizweni leZimbabwe bazintendayo bangabantu abanganakwa ngumuntu kodwa kathethi sebelomuntu wabo abangamthuma loba yinini abayomelwa bayokhulunyelwa. Okumele kubuye eMathebeleland, sizaqinisekisa ukuthi kuyabuya eMathebeleland.
Singathi-ke okukhangele kakhulu ukuthi uzabakhulumela ngakho njalo ubamele ngakho kungabe kuyini?
Mina njengomuntu ohlala ekhaya enyangunanzele ukuthi sikhohlakele thina kulo sikhumbulayo. Basikhumbula kuphela mzukana kungama-election. Bezosiphathela lokhu lalokhu kungama-chickenin okungasifi indawo. Kodwa sesikhuluma ngenguquko. Inguquko ebambekayo esiyibonayo asiyiboni. Sinethemba lokuthi abamele abesibathumileyo njengeMathebeleland South, abamele ibandla le-Citizens Coalition for Change, bazayinetha inguquko leyo. Ngokuqinisekisa ukuthi nabamba amahofisi, abamba amaministri, ma ngabe ngumgwaqo omele ukuya eMathebeleland kawubuye nangempela. Nalokhu kunje iMathebeleland eningi asilazulu thina, sifuna amadamu maningi. Kunamanzi ikakhulu, siyakhala futhi ngamanzi emakhaya lapho. Inde sikhale futhi ngokuthi kunje bayafika abembayo besenda igolide lethu emakhaya ethu lapha, singakhuli lutho thina njengabahlane njengalangesigaba. Ngisisa khona lapho ukuthi igolide leli elombiwe eGwanda, elombiwe eSilabhusi, elombiwe eMatobo, elombiwe eplamshi libhenefithe abantu balapho. Abantu balapho bathole izuzo kikho. Ma ngabe umse umsebenzi kumbe igold claim nawe bene claim kungumuntu waleso sigaba masifuna ukuchinja izinto ezindala ukuthi siyazimela simela abantu bakithi ngoba ngiyabona ukuthi imizi yemathebeleleni anikafike eParliament akekho umuntu okhuluma ngemathebeleleni kakhulu
unkosazana nonhlanhla mlotshwa ngusenator wesabelo semathebeleleni south besixoxa laye esemadobho Sohangeni kusigaba esilandelayo sesikhangela sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sebe sedlula inkulungwane ezimbili 2000 abantu ababhubhe kulandela ukuzamazama komhlaba kweleMorocco izolo. Inkokheli yeGroup of 20 isanda kugqiba umhlangano wayo omkhulu lapho ethethe khona isinqumo sokuthi kumele kulungiswe udaba lokuhlaselwa kwelizwe le-Ukraine nele-Russia. Okwamanje sokuyisikhathi sezamasiko.
Senganamasiko wezi omanje. Hello baba mkhulu.
Namhla ke sikhangela ukuhambelana lomgubho wenkosi umzilikazi kaMajobana. Sike sasixoxa lomnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe ngeviki ephelileyo. Esithi baya khona ngale ke emhlahlandlela. Sebevela khona emhlahlandlela. Sike sizwe ukuthi bathini namhlanje. Baba kaMathe siyawamukela kuhlelo kwabo.
Ngibingelele kusizwe sonkana jikelele. Umagumba amanomhlaba ngibingelele kuwe umsakazi ngidlulisa ukubonga kakhulu kusizwe sonke ngomsebenzi esiwenzileyo sawuqala waba nesiphetho kwangakabi nokudonselana nokuhilezisana lokhu ngiyakubonga kakhulu kuZulu omnyama wonke ngithi siyabonga Zulu umthakazi omuhle kusebenzekile njengoba kade kungumkhosi womkhosi wenkosi uMzilikazi umqali wesizwe sesibizwa kuthiwa ngumthakazi namhlanje
abantu gwaba kalilanda sebekwazi na ukuthi kuyini khona okelikwenzayo
ekuqaleni abantu babengayizwisisi le nto becabanga ukuthi mhlawumbe kungabe kuyipolitiki kungabe mhlawumbe sifuna ukuthatha le nto kuthiwa yi-advantage ngolwasemzini kodwa esikunanzelelayo ngokuthi uZulu nje komthakazi sekuzwisisa namhlanje ngoba umuntu ngekakuzwisisi ngolwango lwani ngesikhathi esifanayo kodwa uZulu sekuzwisisa ukuthi hayi le nto leya kusiyipolitiki kuyisintu sakwethu bekumnandi ke kuqalelwe ke imatshi njengoba sasishilo iqalelwe eMajobana yashaya yaze yayofika egcekeni lenxwala lapho kutholakala khona ukuthi inkosi loBhengula yayithi umiphaki impi yayiphakela umengithi yayile imayile parade ngolwasemzini lapho kokuparathelwa khona amabutho noma makunomsebenzi wesizwe ngoba kwakusenziwa lento ukuthiwa ikulima kube nesivuno sakuqala esikhandiswe enkosini sikubone kubaluleke kakhulu ukuthi siyogoqa kuleyana ndawo sidlule sibika ukuthi sesesiya komkhulu emhlahlandlela sesesiya khumbula inkosi yethu ngumdabulo wesizwe ke imatshi isuke yaqonda lapho kusuka lapho ke ngoba besihamba sibika kumakhosi wonke abusa lelizwe sabheka esithombeni sikababa uDr. Joshua Mqabulo Nkomo sakhona lapho ke sesingena ke umgwaqo lobizwa kuthiwa ngusolobhoyi bekumnyama ju abantu ukukhomba khona ukuthi abantu baluthakazelela lolu suku sayofika endaweni lapho ke amabhasi ebethutha khona uZulu sisiya emhlahlandlela eMatopo
kuyini okwenzakale khona ngale emhlahlandlela
kube mnandike kakhulu ngoba azange saba nempazamo kuhulumeni esingasho ukuthi usiphazamisile siwelikame kahle amapholisa sasebenza nawo kahle kwaba kuhle yebo sithe sisuka lapho ke esitholo silibhekisa ke emhlahlandlela amabhasi ebheka khona lapho ke kufike khona kwaba nzima izinyosi zenkosi zikhumbula amakhosi wonke adlula kulomhlaba engingagoqela ilembe leqamanye amalembe ukukhaliphi nodumehlezi kamenzi ilembe ushaka kasishayeli inyosi zahaya ke lawo makhosi zahaya ke inkosi uMzilikazi ukhumbula ukuthi lesi sizwe esikhona manje isizwe sangamaNdebele awukwazi ukuthi mhlawumbe ungakhuluma ngaso ungafakanga inkosi ushaka ngoba ukuze sibe khona namhlanje lesi sizwe kuyukuthi sisuka emthonjeni kwenkosi uShaka lokho bekusenza ukuthi inyosi zibonge zihaye inkosi uShaka zihaye inkosi uMzilikazi badliwa lapho inyama sibonge kakhulu izinduna bezikhona obaba uMathema obaba uMachazi ngale likhenzi izinduna odakamela zonke nje izinduna bezikhona ezesizwe senkosi uMzilikazi iphila inkomo kudliwa inyama kanjalo nje bekumnandi kakhulu kusebenzeke kahle kakhulu saze sayaphetha
okunye ke Mvukamandi
esesokufisa ke manje ukuthi singozulu uhulumeni alidikleye lolu suku olubizwa kuthiwa yi-King Zilikazi Day Heritage esifisa ukuthi sisazozama ngempela ukuthi sixoxisane naye uhulumeni ngoba laye ngicabanga ukuthi sekuzwisisa ukuthi into le akusiyipolitiki kodwa kulusiko lwethu lina thina abantu besindebeleni esikufisa ukuthi kube uyaludeclare lolu suku sizazama ngamandla wonke ukuthi mhlawumbe umnyaka ozayo lube soluzwakele ilizwi lethu lesicelo sethu kuhulumeni ukuthi kube lusuku olungaba iholiday ukuthi wonke umuntu akhona ukuyabungaza inkosi uMzilikazi engunanzelileyo futhi nje uma ngisuka le emhlahlandlela uma ngingena lapha ngihambe edolobheni ngijikajika bengibona bonke abantu bavunulile okhomba khona ukuthi sebezwisisa ukuthi sokuyi-heritage day sokuwumkhosi wenkosi uMzilikazi noma ubuhambile emhlahlandlela bungayanga kodwa sukwazi ukuthi uma uvuka ekuseni ngalolu suku sokufanele ukuthi ugqoke ezesintu ukhomba khona ukuthi uyakhumbula umbumbi wenkosi uMzilikazi.
Namhla besixoxa lo mnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe, ingcwethi kwezamasiko esintu.
Sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontukamele komo.
Abahlakaniphileyo bathi ikusasa ngeyentsha. Mina ngakubona sokufanele ukuthi hayi.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungamile inkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisifanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyakhola libe leviki enhle
usiphatheleni lamhlanje
ngizabala kwabaseRoma ichapter ka-5 iverse ka-5 lithi lona ilizwi lenkosi lethemba kalidanisi ngoba uthando lukaNkulunkulu lutheliwe enhlizweni zethu ngomoya oyingcwele esimphiweyo. Ngifuna ukukhuthaza abalaleli bami namhlanje ngendaba yethemba. Kulula kakhulu ukudangala lokudana lokulahlekelwa lithemba ngenxa yokuthi lindaba yethemba abantu abaningi babeka ithemba labo phezu komuntu kumbe babeka ithemba labo phezu kwezinto bona abalamandla ukuba bazenze. Abanye abantu ithemba labo liyabe liqinile ngenxa yokuthi umuntu esithi hayi ngilamandla okusebenza ngakho ngithemba amandla ami kumbe abanye umuntu uyabe ethembe inotho alayo. Kanti lapha namhlanje ngifuna ukuthi sithatheni ithemba lethu silibeke phezu kukaNkulunkulu. Ngiyakwazi ukuba abaningi sokusele inyanga ezinlutshwana ukuba lomnyaka uphele. Kulula kakhulu ukuthi udangale usucabanga ukuthi ubukambe lomnyaka oka-2023 usuphelile ngingenzi izinto eziningi ade ngifisa ukuba ngizenze. Ngakho-ke ungalahla ithemba usucabanga ukuthi umnyaka usuphelile ngiyeke ngakwanisa ukwenza lezo zinto. Kutho ukuthi lapha ithemba lakho ubulibeke phezu kwamandla akho, ubulibeke njalo phezu kokuthi ngisesenesikhathi esingaka. Mina namhlanje bengifuna ukuthi ithemba lethu lonke silithathe silibeke kuJesu. Manje uJesu kasebenzi ngokuthi thina siphethene ezandleni zethu ukuba sinemnotho omngakanani kumbe ukuba silezinto ezinjani ezenza kube lula ukuba ke siphuthe lokho esifisa ukukwenza. Njalo uJesu nxa sibeka ithemba lethu phezu kwakhe nguye ke umnini mandla wonke, nguye owadala izulu nomhlaba. UNkulunkulu wadala izulu nomhlaba ngolizwi uJesu. Uyilizwi likaNkulunkulu. Njalo ke ithemba lethu leli engikhuluma ngalo namhlanje lithemba lokholo, ayisosifiso abanye abantu baye bekhangela isifiso zabo ngoba nxa uJesu ngekho phakathi kwento leyo ithembayo kuba isifiso nje singaphelele emoyeni kodwa nxa ithemba lethu leyame phezu kwedwala elinguJesu Kristu alibi isifiso kodwa liba lithemba lokholo olungaba lempumela esiza kuyibona lokhu ke kumele kusinike ithemba eliningi kakhulu njalo ke kusikhuthaze ukuba nxa ithemba lethu likuJesu njalo ithemba lethu liyabe lime kuJesu njani lime kuJesu lime ezini lenkosi kutsho ukuthi izinto esimele sizithembe ngokholo kumele kube yizithembiso zikaNkulunkulu eziphakathi kwelizwi lakhe uNkulunkulu sinike izithembiso ezinengi singabantu siyilizwe nje leZimbabwe sihlezi phezu kwezithembiso zikaNkulunkulu uNkulunkulu ke yena uba nendlela aziveza ngayo aziphuthisa ngazo lezo zithembiso abanye abantu babefisa ukuthi ngabe uNkulunkulu bambamba isandla bamtshengisa ukuthi enze njani manje unguNkulunkulu yena uphuthisa izinto ngendlela yakhe engekwezinye isikhathi nxa thina siyikhangele singacabanga ukuthi manje ngabe uNkulunkulu wenze so kumbe ngabe ukwenze ngalesi sikhathi kumbe ngabe ukwenze ngalindlela unguNkulunkulu ngakho kumele simnike ithuba lokuba asebenze ngendlela yakhe
Kuyiphethe mfundisi
baba sesithandazela wonke umuntu olaleleyo ongabe lahlekelwe lithemba ukuba ziveze kithi ziveze ukuba wena ungumnini mandla wonke ziveze njalo elizweni lakithi ukuba wena uNkulunkulu awehlulwa yilutho ngegama likaJesu siyathandaza amen inkosi libusise njalo lithimba
lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi usenisifanda siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkomo
siyabonga kukhulu ke untungami linkomo kwezabatsha uTaboka Ncube uxoxa lo mpendulo Ncube okhethwe ukuba ngukansila kaward 17 esigabeni seMangwe uNcube ukubandla lezaphu
abahlakaniphileyo bathi ikusasa ngeyentsha mina ngakubona sokufanele ukuthi hhayi sengisesigabeni esokuthi khona ngikwanise nami ukuthi ningene for ukukhampeyina ukuba ngukhansela ngoba umuntu akangeke aqale ukufunda esekhulile uqala ukufunda esasemncane akhulele entweni yona leyo ayifundayo ukuze lapho ma kwenzakala khona amaphutha akwanise ukuthi abadala bekwanise ukumfundisa
ngesikhathi ukhankasela ukuthi uvotelwe ukuba ngukhansela yiziphi izinto ongathi uzifundile okulolu khetho olusanda kwehlula
ngifunde okuningi kakhulu okwakuqala kuyikuthi umuntu evele engumuntu ngabantu umuntu kazikhethi umuntu ukhethwa ngabantu njalo umuntu mayesebenza usebenzela abantu kazisebenzeli yena nemuli yakhe usebenzela abantu umuntu kumele abe nesineke ebantwini njalo masiphila singaba sizakhamizi zaseZimbabwe siyazi ukuthi abomakhelane bethu nabo bayeZimbabwe singakhathalekile ukuthi umuntu ungumhlobo bani uyindebele o ulishona o ulikhiwa sonke singabantu baseZimbabwe njengoba leli lizwe lakhululwa ngabantu ababefisa ukuthi iZimbabwe ibe nokuthula ngoba masilandelela ihistory eyakudala sinenzelela ukuthi umuntu onsundu wayencindezelwe ngakho sesilithethe leli lizwe sokukuhle ukuthi khona siphilisane siphilisane kahle singabantu abansundu kungathi nodlame
njengokansela osegcotshiwe yiziphi izinto eziqhakathekileyo endaweni yakho okhangelela ukuthi ube uzilungisisa
izinto eziqhakathekileyo engikhangelele ukuthi sincedisane nezakhamizi siziyenze kugoqela i-primary school eyaseNew Damu kuward 17 kugoqela amadamu adubukayo kuward 17 yonke kugoqela njalo le ndawo yokufundela engaphezulu i-high school ukuthi abantwana mabe behleli emakhaya bengahambi imango emide belanda izikolo ngoba manginanzelela abantwana
abanye. Yelo ke umnumzana Mpendulo Ncube okhethwe ukuba ngukansela ku ward 17 esigabeni semango bexoxa lapho ke lo Tabo kaNcube we studio 7. Wezemidlalo ubudlwangudlwangu buphazamise umdlalo ophakathi kweqembu leDynamos lele Highlanders enkundleni yeBarberville Stadium namhla emini, kubika uJoseph Njanji.
Aqulavela umhlanganiso wezibalisela iFederation of International Football Association iFIFA, Confederation of African Football iCAF kanye leCouncil of Southern Africa Football Associations iCOSAFA akwele Zimbabwe ukuzoqhuba imihlangano labaphatheki kumdlalo wenguqu kudingwa ukuba kuxazulule ingxabangxoza ekhona emdlalweni lo kulezi nsuku. Ilizwe leZimbabwe limiswe ukuba yingxenye yalezi nhlanganiso ezibona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu nyakenye. Njalo umlandeli weqembu leHighlanders uBheka Sibanda uthi ulethemba lokuba lesi simo saguquka ngemva kokuxoxisana ukuza kwenzakala.
Ukuthi babe bazolungisa izinto iintombo zezilungi isingadlali i-social that abafana bethu kwanza ukuya emazweni asikwanza uparticipate out of the country na singabama-champion ngokanti siyele ndingani ngiyathatha
intatha izindaba yezemidlalo uNation Gogorelaye uthi kuhle ukuthi labo abavela kwinhlanganiso lezi ezibona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu emhlabeni jikelele baze bazozibonela bodwa ukuthi kanti kuqhubekani emdlalweni wenguqu kwele Zimbabwe
bazathola iqiniso elokwenzakalayo kulokuthi bebe besizwa mhlawumbe yilabo abakade bekuzifa ngoba kade bezabatshela khonokho abafunayo bekuza kodwa nxa besebe bekuground so bazabona labo eziyizinto ezenzakalayo and kuzayenza mhlawumbe bebe le nto ebambekayo.
Umnikazi weqembu le-Ajax Hotspur elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League uSithombanise Dube uthi ulethemba ukuba ukuza kwezivakatshi lezi kuzaxazulula ingxaki ezibhekane lo mdlalo wenguqu elizweni.
I-FIFA angisoze ngitshayinja ngifihle umphini so kusilahlisa ithemba ukuthi bakhangele umdlalo webhola kumbe labo bangebepolitics nje ngoba bengabantu bebhola bekumele belalele ukuthi isizwe sithini ama-stakeholders ukuthi bakuzwa njani bakubona njani yini ebuhlungu abayizwayo ngokwenzakalayo emdlalweni wakithi wenguqu hathi ukuthi bebuye vele bezitshela ukuthi thina sifuna ukwenza lokho. Lalela abantu ku-society yabo ukuthi bahlushwa yini njalo balesifiso sokuthi yini engatshintsha ukwenzeka ukuthi kube le ngqubela phambili. So siyathemba i-FIFA izaziletha phansi ingasiphakamisa ukuthi yona umdlalo wenguqu ayilaleli muntu, iyazilalela yona, yenze yona ekucabangayo.
Wayengumdlali wenguqu uDaniel Bingadadi uthi ukhangelele ukuba ngemva kokuxoxisana kukhona lokhu isimo somdlalo wenguqu elizweni sizalunga kube le ngqubela phambili.
Siyakhangela ukuthi iZimbabwe ibhani iliftwe so that there be a unity among soccer people and the leaders not to be greedy. Because as it is, I want to be greedy, look, I want to come emgudleni lokhu afuni bonke they want to be there.
Amaqula lawo aqhuba ingxoxo labo bonke abaphatheke kumdlalo wenguqu elizweni ukuze kuxazulule udaba lokuba eZimbabwe liphenduke lalo liphatheke kumncintiswano weqoqwa ngaphansi kokuqondisa kwenhlanganiso lezi ilizwe leZimbabwe limise.
Ye, saxolisa lapho ke sifake itape engasiyo khonokho ezakaleke eBF kube lobudlwangudlwangu omangalisayo phakathi kweDynamos le Highlanders awusaphelanga umdlalo lwana wenguqu obuphakathi kwamaqembu lawa ngoba besithi ke unompembe uAlan Baswi uyekele umdlalo waqhubekela phambili kulabantu beHighlanders kade belinyaziwe belele phansi njalo becabanga abantu beHighlanders ukuthi bazathola umbeko kodwa kusahamba kanjalo. Isiphathamandla seHighlanders uRonald Moyo ebengadopha ucingo ezama ukukhuluma laye. Umsekeli weqembu leDynamos uKaren Mataga uthi basuke baphaphatheka indawo yonke ngoba sokusinzima eBF amapholisa lawa athi abophe abantu abathize abambalwa kulandela khonokho okwenzakale eBarberville Stadium. Sigqiba lapha ke uhlelo lwethu oluvalisa ngoKips Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.